So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 3 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
bekubonakele nje ezinsukweni ezidlileyo ukuthi sekumemetheka ngendlela enkulu kulalokho ekade sesikujwayele
umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron usukhona eZimbabwe ababanjela umkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eyodwa 1042
umumo omubi ebantwini abaningi bethukile abantu abahlalisekanga
ziqoqa ukuya enkantolo izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezilamaphepha okuhlala asephelelwa isikhathi aweZimbabwe special permits umongameli Biden wethula iziqondiso ezintsha zokwenqabela iCOVID-19 eziqoqela esokuthi abaza eMelika kumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron usukhona eZimbabwe lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga izolo ugatsha lwezempilakahle luthi ababanjwe i-COVID-19 izolo njalo bedlula inkulungwane 1042 kodwa luthi akekho obhubhileyo uChiwenga uxwayise abantu ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 njalo uthe labo abangakahlatshwa kumele bayehlatshwa ingcwethi kwezempilakahle bezivele zinakanela ukuthi umkhakha lo usukhona eZimbabwe ngemva kokukhwela kwenani labatholakala belegciwane leli suku ngosuku. Sokule viki lomkhakha ufunyanwe emazweni angomakhelwane anti South Africa leBotswana. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Okukhulunywa nguhulumende yinto ebevele silindelekile abantu bebevele sebekwazi ukuthi umkhakha we-Omicron usufikile eZimbabwe kubonakele nje ezinsukweni ezidlulileyo ukuthi sekumemetheka ngendlela enkulu kulalokho ekade sesikujwayele ungumkhakha omemetheka ngendlela eyingozi kakhulu ngakho-ke kuzadingeka ukuthi siqaphelisise okwedlula lokho ekade kusenzeka kanti-ke njalo uhulumende uphuzile ukuthi akukhulume namhlanje konke khona lokho bekufanele ukuthi ngabe sekwenzeke yonke into umasinyane hayi ukuthi kuphuze ngalindlela babelokhu bedonda bedonsa inyawo besithi sisabheka lokhu lalokhuyana ubuvele usulindelekile ukuthi umbiko uphume ozathi lo mkhakha usukhona ngokuba vele bekukhanya ukuthi kumemetheka esikubonayo ngokomkhakha lo omutsha
abantu nje jikelele kanye lohulumende kuyini abamele bakwenze
into esingayikhuthaza ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bazigcine ngendlela yona letsho inhlanganiso yomhlaba ebhekene lenhlala kahle yabantu ezempilo zabantu iWorld Health Organization babuye balandele futhi lokho ababe bekutshelwa ukuthi bakwenze ukubalela i-social distancing ukutshelelana izikhala bangayi endaweni eziminyeneyo bageze izandla kuso sonke isikhathi basanitize bahlale ezindlini okungadingekeli ukuthi baphume ezindlini emsebenzini bavikeleke ngokunjalo bafundisa abantwana bafundisa omakhelwane ngokuba ukuzigcina kwethu kugcina omakhelwane kugcina labantu abethu kugcina isizwe sonke kuqakathekile ukuthi ke siziphathe ngendlela efaneleyo kanti ke kuyadingeka ukuthi uhulumende agcine abantu besemsebenzini kusenziwa izinto ezincedisa abantu ukuthi baphile ngaphandle kokuthi isimo kube ukuthi sesiphuma endleleni kakhulu isu isikhathi lapho ungafika khona ukuthi kuthiwe sokule lockdown okwamanje akuzanywe ezinye indlela abantu bavikeleke kodwa besebenza besenza impilo yabo iqhubeke siyaphambili
Umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa esezizazithola zikulelo lizwe ngaphandle komthetho ngenxa yokwesulwa kwencwadi ezaziphiwa phansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits zibikwa seziqoqa ukufikisa lolu daba emthethwandaba. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda utshelele umsakazo ukuthi inyathelo leli alitsho ukuthi balwa lohulumende kodwa bazama ukubonisana laye. Umthetho weSouth Africa uthi umuntu engahlala kulelo lizwe okweminyaka edlula emihlanu uphiwa amaphepha okuhlala i-permanent residence permit. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi waqala ngokumbuza ukuthi abaqatshi bathini ngalabo abalamaphepha asefika komlindi uyacina.
Okuhlupha kakhulu ukuthi leyi announcement njengoba nje ikhulunywe ku-TV abaqatshi bafuna some form of document echazayo ukuthi kanti kuthwani futhi basebembuza noqhatshiwe ukuthi vele yena uzimisela ukuthi uzolungisa njani amaphepha. So kubi impela umumo omubi ebantwini abaningi bethukile abantu abahlalisekanga.
Bakhona yena osibazwile abathi bayabuyela ekhaya.
Abantu siyabezwa belokhu besabuza ukuthi into le izophathwa njani. Abanye uyabezwa ukuthi basangathi balala ithemba lokuthi mhlawumbe kuba nokuzwelwa. Akukehli akukahlwa ukuthi kuzoba isimo esinjani kusiyaphambili.
Kulula kumbe kunzima okunganani ukuthi umuntu ayenze khonokho osekuthiwa kwenzakale ukuthi atshintshe adinge amanye amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni. Kunzima okunganani.
Vele khona sisusa sakho kwenza uhulumende waseSouth Africa wanika la amaphepha akuthiwa ama special permit. Kwakubangwa ukuthi abantu babe sehluleka vele ukungena kuma main permit babe ngaqualify. Abantu abaningi basebengene ku asylum document just ukuthi benelise ukuhamba bedinge nisebe. So i-special permits lezi vele zazi be ngumhleke abantu ngoba bengeneli bengaqualify kuma mainstream permit. So asibaboni nje besenelisa abantu abaningi ukumuva to other permits ngoba uma permits amaningi vele akhona angaba ngama alternative akaba qualify vele. So kuyazanywa imizamo ukuthi ukukhulunyiswane labaphetheyo ukuthi mhlambe kube lama waivers kwamanye ama directions like asesibalise umuntu mhlawumbe onebhizinisi kodwa i-permit ngqo yebhizinisi itshena umuntu kumele aze ne-5 million akhombise ukuthi une-5 million. Uzothola ukuthi ukhona umuntu unalo ibhizinisi phela maybe uyapenda kodwa kanayo i-5 million angayiboni unako ukuthi uye uzo. So into ezinjalo into esesizikhangela ukuthi si-categorize abantu. Sesicela abantu abaningi ukuthi bagcwalise amafomu lapha bazongena khona kuma-categories lawa friend ukuthi basebenza msebenzi banama skills anjani banama business anjani anama turnover anganani ukwenzela ukuthi makusethulwa indaba le iyethulwe kubaphathi beboniswe mhlawumbe ukuthi bengacelwa kanjani ukuthi kwezinye indawo lapha abenelisa khona ukuxekisa kancane ukuthi hayi yebo nalo ibusiness uyabonakala mpela ubuli runner usuqhathe mhlawumbe nezizalwane zalapha umuqhathe abantu abangaka kuthi ukuthi noma lingelayo leyo 5 million for example ungenelisa kodwa uqhubeka ngetilakho singakurenewela.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngohlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali uthi uhlanganelo mholi weMDCT umnumzana Douglas Monzora baxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela udaba lokuthi amabandla amancane afana leEFF Zimbabwe lawo kumele aphiwe abameli edalela eParliament phansi kohlelo lweproportional representation. Undivali utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ukhethe uMonzora ngoba bebona ngasolinye kanti njalo elilunga leSenate. Kona athi kwenza kube lula ukuthi afikise izikhalazo zakhe eParliamente.
Sakhuluma savumelana ukuthi ubaba uMonzora njoba engusenator njalo elilunga lePan Africa Parliament ezame ngemizamo yakhe yonke ukuthi esupport icommittee elwisana lamanye ama regions ukuze iPan African Parliament ikhethe upresident from Southern Africa. Ezinye indaba esaxoxisana ngazo ngeze proportional representation engatsho kubaba uMonzora ukuthi njengoba eseParliament sicela ukuthi bezame ukuthi bekhulumisane labanye ukuze iproportional representation ibe khona throughout i-electoral system yeZimbabwe ukuze lamaparty amancane lama-independents labo bonke even ama-community based organization ebe represented. Saxoxisana njalo ngendaba ezimayelana le-compensation yama former white farmers ukuze kube no compensation, kube land expropriation. Njalo saxoxa ngendaba yokuthi ama-clinic wonke across the country kufuze evulwe 24 hours ngoba abantu abaguli ebini kuphela bagula lesebusuku and emakhaya kunzima ukuthi umntwana ngalunywa inyoka kumbubane ngagula ukuze bethole usizo kunzima.
Kungani ibandla lakho lihlangane lomnumzana Monzora njalo lizahlangana yini lamanye?
I-EFF Zimbabwe ihlangane lomnumzana Douglas Monzora ngoba siyavumelana laye ngendaba yokuthi ipolitics yeZimbabwe sokufuze itshintshe ibe ipolitics ye-rational disputation, ipolitics engelanhlamba, ipolitics ele engagement, dialogue. Siyavumelana laye njalo uze iPollard iguqulwe ibe lamazinyo, ibe le-legislative framework. Mina ngatsho ukuthi EFF njoba iyaparticipate kuma-election ngo-2018 as i-coalition partner ye-Rainbow Coalition, siyavunyelwa ukuthi sibe ngamalunga ePollard. Ukuthi amanye ama-party sizahlangana lawo, kuyadingeka ukuthi ama-party lawo understand thina amanye ama views esilawo.
Umnumzana Innocent Ndivali ngomkhokheli webandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Akubizwa ozwayo eHillside Dam's waterfront kobulawayo kusasa lapho kuzaqhutshwa khona umcimbi wokubukisa amasiko esintu Ubuntu Cultural Festival. Umbutano lo uqoqwe inhlanganiso yeyakwenzeke Foundation ixhasane labeHillside Dam's. Ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Phathisa Nyathi nguye ozafundisa uZulu ngesamasiko kuthi imbongi elodumo umnumzana Nqindi Lerato Ndlovu labanye abaculi bazalibazisa umphakathi. Sixoxele umqondisi weyakwenzeke Foundation uNkosazana Mhlela Usizo Ncube.
Kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbonyi kanye lokunenginengi. Lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNqindi Lerato Ndlovu. Kwezembali yakobulawayo lasemathebheleland as a whole kuzabe kulobaba uPhathisa Nyathi ozabe fundisa abantu ngembali yakobulawayo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi. Ukungena kuyi $5 umuntu omdala, abantwana kuyi $2. Kunjalo kuzabe kulamthanthani yabisenziwa ezemidlalo, kuzabe kule trampoline for abantwana, and then kuzabe kule zip lining kwabathanda iadventure, kuzabe kule canoeing njalo. Inyama kuzabe kukhona eyosiwayo ibrai, kuzabe kukhona le phewa ngamabhodi esintu, sizabe sile nhloko amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele unyawuthi njalo njalo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo, izinto zemisebenzi yabo yezandla, i-art and craft. Lokho sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism, eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19.
Kungani likhethe ukubukisa ezamasiko?
Sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi, njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono. Ngoba ungakhangela lezi nsuku lokwangena ubhova luka-COVID-19, abantu abasazani, abantu sebahlukana imdeni, omunye lomunye le noma kuliwa ukuthokoza, omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele. Ngakho thina abakwenzeke foundation sicabanga ukuthi siqoqe lo mcimbi ukuthi abantu babuye babambane, bakhumbulane, especially ngezikhathi zobunzima lobo. Khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinisi abasakhula. Njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism, eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo, especially ngapha thina kithi ema-Tablelands, le ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela.
UNkosazana Mhlela Sizwe Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yakwenzeke Foundation, yona eqoqa umkhosi weUbuntu Cultural Festival kusasa eHillside Thames Waterfront koBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zithukuthele ngemva kokuholiswa imali yebhonasi ngedola leZimbabwe. IHerald ithi iZimbabwe Electoral Commission idinga ukwengezelelwa $11 billion Zimbabwe dollars eyiphiwe kubhajethi yomnyaka ozayo ukuze iqhube inhlelo zokhetho phambilini kwama-by-election aza kwenziwa ngombimbitho kanye lokhetho luka-2023. IZBC yona ithi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola imali yebhonasi ngedola leMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani Mahlabezu. Siyabingelela kakhulu. Hayi thina siyajabula ngokulalela iStudio 7 Paula. Paula iqiniso futhi. Thina into esesiyikhalela sesikhalethi nje abantu bonke bezimbakwe kabakhethe nje iphathi eqondileyo, ngaba yi-MDC, ingaba yikamqondisi, ingakuba yileyizaphu, khona la maphathi akulandaba. Thina into esesiyifuna nje ukuthi ilizwe leliyalike litshintshe into eliyenzayo. Ngoba kunini izane yangena? Thina siye esikolo, sisiye esikolo bazali. Yathumela inkukura hundi sise esikolo yasitshaya yangikamula mina unyawo lwami lo. NgiseGoli khona ngabuya nzima nisize eGoli. Ngafika ngathola umsebenzi we-contract. Ngisebenzele ukuthi ngithenge inkomo, angila nkomo. Lapho engisebenza khona umlungu wakhona uzibhadala imali encane. Ukuthi uyithenge inkomo manje awuyithengeki. Siyacela ukuthi izani nabadala laba bake bahlale phansi bake bapha intambo abantwana abalandela emuva. Sike sibone ukuthi kuya ngaphe ngabantu bengabuyela ekhaya bayehlala nemuva.
Salbonan ku studio 7 njani basakazi we studio 7 mina basakazi kule day 1 ay into le yangkwatisa kabe le nto le yenza ngabantu bezamphefo ngale especially uma ungabheka kule video le ngendlela abantu abayenza ngakhona abantu elizweni laseZimbabwe kube ngabe sonke abantu sibona ngokufanayo shuwa ngempela yabona kule amavota azayo ngabe sonke abantu baseZimbabwe siyabheka ukuthi iZANU-PF ihlukumeza njani laba abantu ngabheka le moto le laba abantu laba if bebengeke beze bezoyenza into efana lale ngemoto yegovernment if ngabe bekuyigovernment elomthetho kodwa lokho kuyabonisa ukuthi yinto ababafundisa yona ukuthi bephathe njani abantu so ingakho ngithi hayi abaqhubeke bezibone beright kodwa ke okusalayo umbuso wabo uzobaphelela
ukuthi sevini vula njani wasakaza kwakhe nabalaleli abahle ukuze zonke izindawo hayi nami ngithi vele mphawule ngezepolitiki ngoba vele siyahlala siphawula ngazo ngoba vele yilo ufice esilalo kulo mhlaba lo njengoba nje sesiphila phandle kwamazwe indaba yayo ipolitiki ngoba kukhona ongahambanga kahle kwezepolitiki okwenza izimbabwe yacilicila phansi ngoba izimbabwe licilile vele icilile ngaphansi kwamazwe seyidinga kaseyitoli icilile phansi kwamazwe ye sithi phawule laphana kulobaba lokuthi awutshele endlini noma igama angasalikhumbula khona ngale harala sithi ayibona nje lapho esisiyakhona izanu ubonana nje itshele endlini zikhona izifito ezifihlwayo kukhona okukhavarapayo kwapha kodwa ekugcineni kupele iqiniso lizavela liphume kuphela iqiniso lizavela izanu imfihlo elazo ngokubusa lelalilizwe zinzima uku-opposition kuyiyona izanu bangakubona ukuthi usukubanqunula bakucilisa kanyamalala vele kuzima bafowethu kuzima ngelizwe lelani lasezimbabwe kodwa asithi siyayicela ivuthiwe amadoda labealaba abayikhulumelayo ogawule labotshuma ngelilanga basala besigcekile iyahamba ngabe itshayise kuphela ukuthi mboye khonapho
Salibonani maZimbabwe amahle uthwakazi omuhle ngibingelele bonke abalandeli bakastudio 7 ngezindawo lapha abakhona ngithi ngiphendule indaba kamabutho othi khona abatshayela undoda akusibantu bezanu-PF lundoda ufonela laba bantu ngokuyazi ukuthi vele izanu-PF yizigebengu wayengabonanga ukuthi lowo muntu ongimisileyo ngumuntu womthetho ngcono ngiyeke ubize nje abantu laba bafonele kwazi ukuthi thina kuZANU-PF vele siyatshaya izanu-PF akula muntu ongakwaziyo ukuthi vele ngezigebengu yona ngokwayo izigebengu bona ngokwabo even ingane encane ungayibuza njengamanje uthathe amapicture amapresident aconsetha wonke eZimbabwe wafake la ufakele kamnangagwa umbuza ingane encane ukuthi nganguphi umuntu lapho semoshi ilizwe mntanami uyakutshengisa ipicture kamnangagwa ukuthi umuntu osemoshile nawe
Yebo, linjani lonke, maZimbabwe amahle, linjani lonke, khona ngapha entshela nyemba, ePlumtree zinyama linjani lonke, ngiyalibingelela, komdlongwa ngithi salubonani lonke, lethemba liyaphila, hatshi lami niphilele kakhulwini, ngiyalibingelela bathandekayo, lani ma-12 apostoli amahle, indawo ngezindawo, akube lokuthula libambane emabandleni, like kuxokozela lokuxabana, ngiyancenga bazalwane bami ngoJesu Kristu ngumusa lo ngothando lukaNkulunkulu ngitilapele khonze khona lokho elakufundise ukuqaleni libhabhathizwa lingalahli libambelele kikho lingapheli ithemba lingapheli uthando kodwa kusala ukuthi hayi likhuleka kuNkulunkulu bambanani bazalwane bami ngiyabonga olibingelelayo umzalwane wenu umfo kaDlamini
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Voice of America ithi ukumiswa kwendiza mchina ezisuka kwele South Africa ngamazwe aphetheya phezu komkhakha we-coronavirus omutsha we-Omicron sokube lomthelela omubi kumnotho walelo lizwe. I-AFP ithi ele Uganda sele engeze amabutho alo eliwathumele kwele DRC ukuyalwisana labahlamuki beqembu le-Allied Democratic Forces. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo wethule iziqondiso ezintsha eziphathelane lokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngemva kokutholakala komkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron elizweni lakhe. Ekhuluma kumabonakude uBiden uthe zonke izethekeli eziza eMelika kumele zihlolwe lomkhuhlane sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi zigade kungelani lokuthi zihlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 kumbe kazihlatshwanga. Uthe usesungule uhlelo lokuthi abantu abangela ma-health insurance bazihlole lomkhuhlane besezindlini kungelampatalo, kuthi labo abalama health insurance babhatalelwe yilawa mankampani. Uthe njalo bazasungula amakliniki ajonge imideni lapho kuzahlatshwa khona abantwana labadala abayabe befuna ijekiseni yesithathu i-booster shot. Wengeze wathi abezempilakahle bathi inani labantu ababanjwa lomkhuhlane likhangelelwe ukuqala ukuya phezulu khathesi nje sokuyiwa kusikhathi somqando. Ngokunjalo uthe abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze bavikeleke. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibone ubaba uBiden ekhuluma ngokwama-family clinics lokuhlatshwa kwemuli yonke in one spot shop, lokuvula okwama-rural clinics labantu abangela insurance lapha eMelika bathe bona bazadingelwa uncedo so that they can be vaccinated mahara. Into eqakathekile siyakwazi ukuthi kule saying or proverb esilungu ethi yona you have to be healthy to be wealthy. Into eqakathekisekayo lapha eMelika is ukuthi unotho lwabo luvele ebantwini, so ukugcinisa impilo zabantu kuqala is the most important thing kulele lizwe. Umkhakha lo we-Omicron awukhethi ukuthi ngumuntu omdala mbene ngumuntu omncane, and abakakwazi ukuthi ama-effects angikhona ahamba kanjani ngoba it's still new. So yeah, ngiyabona ngathiwa abantu abaningi ngobuningi babo sebezahamba behlatshwa ngoba abantwana they are more susceptible to ama-disease anje ngoba babehamba esikolweni kuma-sports lama-facility amaningi. So mbona labo abazali babo sebehlatshwa labo even across the nation.
Ukuthi abantu abaza eMelika sokumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade, ubona kuza phathisa yini ekwehliseni inani lalabo abalakho ukuzala lomkhuhlane kuleli lizwe?
Ye, kuzanceda ngoba siyabona ukuthi i-COVID iqalisa laphana. Umnumzana Trump wathatha isikhathi I think 2 months to react, and then kwasekusiba le spread eyayenza ukuthi kube lama shutdowns. So kwakathesi ngiyabona bele model of how not to shut down ilizwe but continue to ukuchuchisa abantu ukuthi bagqoke ama mask and bafakwe i-vaccination lama booster.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebe sihamba phambili. Umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron usukhona eZimbabwe. Ziqoqa ukuya enkantolo izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezilamaphepha okuhlala asephelelwa isikhathi aweZimbabwe Special Permits. Umongameli Biden wethula iziqondiso ezintsha zokwenqabela i-COVID-19 eziqoqela esokuthi abaza eMelika kumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalile. Yimi uNtungamilinkomo.